soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTalo Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-15 Mbimbitho 2023 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, izulu lesiphepho uCyclone Freddy libulala abantu abedlula amakhulu amabili kwele Malawi laseMozambique.
Utizulu lakhona liyami ngxenye we 5 minutes bese liqalisa njalo ubona futhi ngamandla and empileni yami angaze ngibone izulu elinje.
Ivandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora izolo likhweze amaphepha enkantolo ye-Constitutional Court licela ukuthi ivimbe ukhetho lukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo.
Okusegcekeni mphephethwa nabalaleli ukuthi ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuthi lenze ukhetho lwalonyaka ngesikhathi okumele lolo khetho lwenziwe ngaso.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla ukhangelelwe ukukhuluma lezinduna ezivela ezigabeni zonke zelizwe ezithe gwaqa edolobheni lakoBulawayo emhlanganweni oqutshwa minyaka yonke we-National Chiefs Conference oqalise izolo.
Nxa ngibona mina mbonani kathi esizinduna zakithi ziphiwe konke okuphiwe izinduna ikakhulukazi zemashonaland. Loba nje ngingakunazelela ukuthi khona izinduna zangapha ziyabe zingelalizwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izulu lesiphepho uCyclone Freddy libulele abantu abedlula amakhulu amabili kwele Malawi laseMozambique. Iningi lababhubhileyo ngabe Malawi abafika phose amakhulu amabili 199. Lachia abedlula inkulungwane phose ezimbili ikakhulu esigodlweni seBlantyre abangu 1900 bengelazindlu. Umongameli walelo lizwe umnumzana Lazarus Chakwera ongekho elizweni usethumele umlayezo wokuthi ilizwe selikusimo sengozi i-state of disaster. Isikhulumeli somanyano wamazwe omhlaba we-United Nations umnumzana Stephanie Dujarric wazise ukuba amandla kagetsi lendlela zokuhambisa imbiko azisasebenzi okwenza kube nzima ukufinyelela labo abathinteke kulingozi. Iyezi likaCyclone Freddy ngeviki edluleyo like langena laseZimbabwe labuyela njalo elwandle laseliphinda langena njalo emazweni ambalwa abalisa leZimbabwe lanxa belingela laka njengaseMozambique leMalawi. Abezomkhathi bathi akuvamanga ukuthi iyezi lalolu hlobo lingangena elizweni libuyele elwandle liphinde liphenduke njalo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMalawi umnumzana Lajabu Juma ukuze sizwe okunengi okwenzakale eMalawi.
Ya liqiniso lelo izulu ebelikhona kumila kathi silowo lisakhona ngoba kusukela umgqibelo la I think ngikhona nisanda kuma kathi but ukuthi izulu lakhona liyami ngxenye we 5 minutes bese liqalisa njalo ubona futhi ngamandla and empileni yami angaze ngibone izulu elinje. Ya ngoba mina bathi izulu leli eline isikhathi esifitshane sonesi yilizwi lesijwayele ulithola ingxenye ngomnyaka. Ya indlela eziningi zidilile konke lamabridge izindlu eno then abantu abacatshangela ukuthi akhona into abacatshangelwa osokuthiwa bafile bafika 100 then kulabaningi they haven't been confirmed, they are still missing. Yeah, it's I guess we should see the civilly, yeah, and abanengi izindlu abasela lapho ba okuhlala so yakunzima sibini
Nqali sizwa abezomkhathi bona bathini bathi izulu leli selizaphela yini njalo lokuthi lingaphenduka yini njalo
Ya uhulumende yaphathisa lamansonto aphathisa you know and individuals you know they so labantu abaningi asebezinikele abancedisayo abagijimayo lapha nalaphana bencedisa ngalokho abangakukwanisa ngakho abanye befakwa ukuthi ngxenye forwarde sebehlale ezikolo emasontweni ya but iqiniso nje ukuthi uhulumende of course is overwhelmed ngoba njengokutsho kwami ukuthi awukaze kube lezulu elinjengaleli elibe elike laba khona okwezinsuku ezimfitshane lezi yeah so yeah then lamanye amazwe asengana azama ukuthi ngxenye esincedise ngoba this is a very difficult time for us yeah
abawelwe ingozi le bayaphathiswa yini nguhulumende
abezomkhathi bathi bona izulu leli bekumele liphele namhla Ya njengathi selile ingxenye yamahola amabili amathathu selimile ya ungani kuyafefeza nje mbijana ya ikuthi njengami ngiseplantaya ngingazi kwezinye indawo but eplantaya wathe hayi so ungani selike laphumula mbijana ya awokuthi ingxenye lizaphenduka futhi hayi angiyezwa bona babe ngokufanisela wabo babekhangelela amalanga nawuthi mhla ka 14 yiwo lapho oso ungani laba seliphelile
Hello ke ngumnumzana Lajabu Juma isizalane seZimbabwe esihlala eMalawi ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseplantaya khona le eMalawi
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele ngoba
Asambeni madoda siyovota
Ivandla le MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora izolo likhweze amaphepha enkantolo ye Constitutional Court licela ukuthi ivimbe ukhetho olukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo Leli bandla lithi akumelanga lolu khetho lwenziwe ngoba ukuhlelwa kwendawo zokuvotela okuqhutshwe iZimbabwe Electoral Commission kusikhatshana esedluleyo olwe delimitation aluqutshwanga kuhle. Lokhu kuza ngesikhathi uZulu esemelele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahlele ilanga lokhetho. Siqoxe lesikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube.
Okusegcekeni mphephethwa labalaleli ukuthi ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuthi lenze ukhetho lwalonyaka ngesikhathi okumele lolo khetho lwenziwe ngaso. Uzakhangela ukuthi kathesi izeki iqalise njalo ukurejista abantu ukuvota. Ngabantu abazavota nini bonabo? Angithi ngabantu okumele bavote lonyaka. Labo bantu kumele bafakwe kuma delimitation report wona lawo. Kumele bafakwe kuma constituencies, kumele bafakwe kuma wards. Okutshengiselayo nje ukuthi la iveki iyakwazi ukuthi yapheka imboza. Thina esikuchoyo ukuthi idelimitation ekhona ayiko emthethweni ngoba kayizange ilandele i-census njalo indlela ekhiphe ngayo ama constituencies lama wards akukho emthethweni abantu bazabona ama court papers ethu bazabona amaqiniso esiwakhiphayo kodwa esingakutsho nje sikhuluma into esisemthathandaba noma ingakahluzwa emthethandaba ikuthi ukhetho lolu nxa lungahamba nge-delimitation report yonale khona kuyakwanisa ukuthi kwenzakale ukuthi impumela sokumele ibe khona eyokhetho omunye umuntu a-challenge kumbe aphakamise esingathi yikuhlosa njalo ukudilizela phansi ukhetho aphumelele ngaleyo ndlela so akula ndlela esingakhona kukhetho nge-delimitation report le ngoba kayikho emthethweni kahlambisa ngizinto ngendlela yikubona la izeki isimatasa nje isiqalisa futhi ukurejista abantu kakutsha
Vakona tubaba nyabati ahale sabu kudliwa nje kukhetho ngoba soye kwenziwa ama by-elections la ngaphumile lutho. Ngokunjalo livalekela nje ukuthi kwenziwe lolu khetho ngoba liyazi lizahle lidliwe lamalunga elilawo ephalamende lakusenate ahle aphume lihle liphelelwe ngumphako. Ungathini ngalokho?
Labo abathi sesaba ukudliwa kuyibo kuyikucabanga kwabo. Thina esikukhangeleleyo ukuthi uhlupho lweZimbabwe lusekhethweni lapha. Yikho silama sanctions kungenxa yokuthi senza njani ukhetho lwethu. Yikho sehlule ukujoyina o-Commonwealth kungenxa yokuthi senza njani ukhetho lwethu. So nxa sikhangele into zizonakala njengebandla, asoze sigoqe izandla sisithi ngoba singazama ukulungisisa kuyathiwa sesaba ukhetho. Asibo labo abazama kuya sebekhala ukhetho soludlule. Kukhona besithi ukhetho kaluhambanga kuhle. Sifuna ukuthi sike siqedelane lapho khathesi sisiyafika ekhethweni sesivumelene ukuthi sifike kuhle. Asifikanga ngendlela zobunyonyo, sifike ngendlela ebonakalayo ebonwa ngumuntu wonke. I-delimitation ifaka ama-constituency alinganayo. Ungakhangela kwezinye indawo i-constituency yabile 21,000 voters, kwezinye indawo ile 35,000 voters, kwezinye indawo ilabo 60,000 voters i-constituency inye. Angithi uyabona ubona ukuthi akuhambelani. Kwezinye indawo izindlu ezinenye azivalwanga njengakobulawayo, amawadzi kumele ngabe maningi kule 29 kodwa abafakanga nje ezinye indawo. Abantu baza kubona sikukhuluma khonoke court yikho bazabona ukuthi ibandla le-Movement for Democratic Change asenzi mandlwane ngento yokubuswa kwabantu kumbe ngento yokuthi sibe lokhetho oluqondileyo, ngoba kuyilapho okusukela khona lonke uhlupho lwethu njengabantwana beZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Munzora. Ubekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekwobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele Nkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwobulawayo izolo. Lamuhla ukhangelelwe ukukhuluma lezinduna ezivela ezigabeni zonke zelizwe ezithe gwaqa edolobheni lakobulawayo emhlanganweni oqhutshwa minyaka yonke we-National Chiefs Conference oqalise izolo. Induna ezivela kuzigaba zonke zelizwe zithe gwaqa kulomhlangano oqalisa lapho ezikhulume ngokuzihluphayo ukubalisa iholo eliphansi, ukusilela kwemota zokuhambisa, indlala, imigwaqo efileyo, ukwenjiwa kwamatshe aligugu ngokungekho emthethweni, lokwabiwa komhlaba. Ezinye induna izihlala phandle kwakobulawayo zitshele iStudio 7 ukuthi ziswele indawo zokulala ngesonto. Njalo umphathintambo kahulumende umnumzana July Moyo uxolisile ngalolu daba. Umnumzana Greta Voloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko, utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi umongameli Mnangagwa ulakho ukukhuluma ngodaba lwegugurahundi kulumhlangano. UVodloza uqala ngokuchasisa ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Nxa sithi ngiyakhangela mbonani izikhalazo zezinduna zibaluleke kakhulu, kanti ke njalo futhi le ndaba yamhlabathi le imbonangani indaba ebaluleke kakhulu, nale into eyenzakalayo eyokugebha igolide okungekho emthethweni yinto engalunganga. Kodwa engibonayo lapha nyokokuthi khona yebo, ye izinduna nazo zithethe ixesha leli ngoba kathi sikhumbula ukuthi sibhekane nama-elections. So nxa bengabeki izikhalazo zabo ngalesi sikhathi kusho ukuthi uhulumende kuzamfuqa ukuthi khona alungisise lezi zikhalazo zabo bona njengezinduna, ngoba ekhangelela ukuthi engxenye laba bantu bangakwazi ukuthi bagqugquzele abantu ukuze abantu bavotele uhulumende okhona. Kanti ke into engekho kahle kakhulu ngezinduna ukuthi zilokhu zikhuluma ngazo. Kanti ke kunezinto eziningi kakhulu ezibamba abantu ezenza ukuthi abantu bakithi izinduna zakithi bangazibheki, bangazikhangeli ngelihlo eliqondileyo. Izinduna kumele zikhangele abantu, zingakhangeli zona, ngoba kathesi zona zinamagezi kathesi zona zilezi moda kathesi zilakho konke phoke kusuka kube sokumangalisa ukuthi khona xa lokho bekhala besenza kanje bengakhaleli bantu yikho kusuka kube lenkinga ke khona lo hulumende kaye futhi angele ukunanzelela khona lokho uzala elokhe enikeza zona izinto zonke lezi abantu bengelalutho.
Singathi umhlangano lo uqakatheke okunganani.
Umhlangano wona ngawo awukho owubi ukuthi ube khona. Njalo nje futhi izinduna kumele ziwuthathe lo leli thuba elokuthi zitshele uhulumende iqiniso ukuthi abantu baphakathi nakodu. Ngiyakwazi ngiyakunanzelela futhi ukuthi khona yebo kathesi njengoba sisiye ekhethweni kwenzakala ukuthi khona zithiwe nezikudlayo ngoba kuthiwe lami ngunwayile emuva lawe nginwaya phambili ngoba kathesi lama opposition parties nazifuna izinduna la loba lapho bani bazifuna izinduna ngoba izinduna yizo eziphakathi kwabantu wonke umuntu ofika esigabeni ufuna ukuthi akhulumzane lenduna ukuze abe lesisili.
Ungathi induna zeMatabeleland ziphathwa ngendlela efanayo yini leza kwezinye izigaba zelizwe njalo ubona ingani umongameli Mnanga kwa uzaluphatha yini udaba lwegugu round kukanti utheni ngalo lokuthi axoxisane ngezinduna ngalo.
Nxa ngibona mina mbonani kathesi izinduna zakithi ziphiwe konke okuphiwe izinduna ikakhulukazi zeMashonaland. Loba nje ngingakunanzelela ukuthi khona izinduna zangapha ziyabe zingelalizwi elibalulekileyo kakhulu kulalezi yane zangale. Zane zangale vezihlezi zilelizwi engingayithi power. So ke ezakithi ngapha kusamele ukuthi khona zibe le power ukwenza ukuthi nxa zikhuluma zizwakale. Udaba lwegugu round uzaluphatha upresident xa ehlanganele izinduna ngoba bavele balohlelo lwabo bavele bephakathi nakwalo uhlelo lonolo lokuthi khona bangathiba njani izinhliziyo zabantu abantu bakithi bangadela njani lokho kwabehlelayo angachiya bepolitiki ikakhulukazi labo ababebuzapho ukwenzela ukuthi khona ngoba indaba le idinga ukuthi ukukhuluma iqiniso lakho konke okwenzakalayo ukwenzela ukuthi khona abantu izilonda abalazo.
Alo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ebexoxa icingweni le Studio 7 eseGweru. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi kulowesifazane uEllen Majero owakumrewa otholakale efile ngemva kokwethesa umkakhe icala lokuthandana lomunye owesifazane. Iphephandaba lesite lilodaba lokuthi omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lwebandla leZANU PF olwama primaries umnumzana Judas Nkomo walelwe kuncintisa ngoba isetheswa icala lokuthi wakhalala umsebenzi wobusotsha. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani, nyalibingelela lonke ku Studio 7 ngikhuluma nje mina ngisejombe ibizo lami ngu Diamond Musica. Hey bakithi, thina sanika inhlanyelo ngu President wethu Mnangagwa Luba kithi wasinika ama 5 pages ngomuntu kodwa namhlanje ubuye sithi yena ufuna ukuthi inhlanyelo leyo okuvunywe lapho kuye AGMB ku 5 kg madoda kuyaphumani. Kathezi wasinika lama 50 kg awe D. Esinike njalo mina ngisabhungula abantu abangu 80. Labantu abangu 80 nje kwathula abantu abangu 60. Kuyikho yini konoku bakithi ukuthi thina singakwanzi ukusitshela isivune sokuya eGMP? Ah, mina upresident wami lo mbono engathi kaphelelanga. Njalo futhi president lo usiye ekhethweni 2018 wanika abantu bemathebhelele inkomo 5 ngomusi. Wabuya wathi yena inkomo lezi uzazifuna esesiya kwelunye ikhetho oluzabuya njengalolo lika 2023. Kangela phinde yena agijima emashonaland ngale kumapostori ngathi ayi banika izimota. Imota ephuma amanzi edula ukufika 65,000. Imota inikwa inkokeli zamapostori. Madoda, thina besiNdebele nasikile nokuyenza opopayi. Khangela ukuthi bona ukuthi abanye abantu banikwani. Khangela la ubona. madoda mna nyasula minomu X ayi nyakulandela sibili mna ngakwa kodwa X wami kawufu wamthola endikathi sizengukhangela bonlabo gawule bonla ibabaza kufakile X sinothi mina labantu bami
servingelela emsakazweni ka Studio 7 sithi salubonani lonke ukhuluma ngixolani Ndlovu ukhuluma esezweni lase South Africa esh sinenkinga sinenkinga mpela yokuvalelwa ama permit yokuvalelwa ama permit esh impilo yakhona izobanzima mpela kuze kumanje nje aba ingane zethu zifunda ngoba sisezweni lase South Africa sidinga imali manje mase sivalelwa ama permit sokufanele sibuyele futhi emakhaya ezweni lase Zimbabwe masibuyele ezweni lase Zimbabwe ingane zethu sizizofunda kanjani kuze nabanye esizweni lase South Africa iplani ekhaya asinayo ngoba siyafika ekhaya sofanele ukuqala phansi ukuba neplan yokuthi uzothola imali eshiyale inkinga mpela asazi ukuthi sizophila kanjani ya impilo yangkhona ithanda ukuba nzima mpela
salibonani nyalibingelela ku Studio 7 nami ngokudabuka khona ngapha eZimbabwe kodwa ngokuhlala kwamanje seSouth Africa ngiyezwa sikile ukuthi thwa kwabantu kumele bevuye bezovota lokuthi abantu kumele bevuye ekhaya sizobuya njani ekhaya la ngkhona ngoba kuyavotwa kwenza isimene mene sikhangile umuntu edliwe kwenza isimene mene sikhangile lamanje kuthwa kasibuye ekhaya sizobuya njani ekhaya kunzima kangaka abantwana bayafa ngendlala abantwana abaye esikolo kufuneka izimali zangkhona lezo kasizikwanisi nakhona ngapha eSouth Africa sihleli nzima siyadudula siyabulawa kwenziwa yonke into kungubaba wethu esimthembile sithi ngubaba esikhaya omele kube nguye osikhangeleyo kodwa silahlela iganga sibuya sithini ekhaya langkhona akubuyeki vele ekhaya akubuyeki kunzima
sanibonani mahlaba ezulu umhlaba wonke jikelele fuwa amagumbami amane omhlaba bakithi ngizwe ngisiba nokukhululeka njalo nokuthokoza nokujabula and so forth ngizwa kuthiwa khona igebengu lezi zasemathula secondary school kwela secholojo zibanjiwe ezinye zakhona esinye sibalekile noma asikakakubanjwa so ke bakithi sengathi umthetho ungadila nazo lezi zigebenga akuzona ingane zesikole lezi iyigebenga impela kungasuke kuthiwa khona hhayi ngabantwana besikolo baya kuma-juventize what iyigebengu lezi impela kufanele ukuthi umthetho udile nazo hatchly zithole igwebo mpela ezitholwa izigebenga izilelesi ezinkulu mpela kakhulu ngoba lento abayenzile leya lento ihlasimulisa umzimba impela angibonge okhulumayo lichagwana elikhulu esigabeni sakosuku ukhanyani Ncube ngikhuluma ngilana kwela seJohannesburg ngokusebenza emzini wase-Deep Cloud angibonge amen kuleyo ndawo
salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 okhulumayo uGift Sondo kufokandof lapha neplant basakazi ngisafuna ukuzibuza mina umuntu lo osakhulumela iZanu PF uyabe ikhulumela iyenzani vele bantu kanti i-service delivery yeZanu PF yokupha abantu umumbu or i-service delivery fanele siyibone ngokwakhiwa izibhedlela kwakhiwa imigwaqo kwakhiwa amapti kudaleka amathuba omsebenzi i-service delivery yona leyo kuhamba iholisa abantu irayisi yona leyo ebolileyo hayi bafowethu hayi khona iZanu I think it's time ukuthi ihambe it's time ukuthi abazwa abanye lapha beloba bethi akuvotelwe i-MRP mina ngedwa i-MRP I think i-right as a pressure group but at the moment izwe leliyana lifuna kuphuma iZanu ngoba bazofaka i-councilor still uyiZanu lokhu iphede nothing yoza i-achieve ngike ngezwa futhi laphana ukuthi akona inkantolo iyala le voters roll so kuyindlela zayo ngoba ifakile abantu abaningi abafayo lezithupha ama IDs abantu nje abayizipoko abangaziwayo ukuthi bahlala phi bakhona khona lapha ku voters roll yikho bengafuna ukukhipha i-voters roll ngoba bayazi ukuthi ingakhipha i-voters roll uzathola ukuthi kweyinyindlu yi-1 nje uyathola sokuthiwa kuhlala abantu abayi 140 njengoba sike sezwa ukuthiwa kona kuregister abantu aba over 135 years aba over 15,000 esigodini sakho wena ukhona ugogo over 135 years osaphila ongakhona ukuyavota kodwa laba abaya over 15,000 abaregistile banga uyabona ukuthi ithatha izithupha zabantu abafileyo ibaregistise so it's time ukuthi uchamisa efaka ama-agents every polling station ukuthi kungarikho amen
basakaza bahle njalo abathembekileyo ku-Studio 7 okhulumayo engusibalukhulu mfokanyoni kule ndaba laba singathi yahlupha msakazi le ndaba yamanzi kobulawayo le hayi mani le ndaba le ufanele sifakele izibuko mina ngicabanga ukuthi indaba yamanzi le yindlela yofuna ukuxosha abantu mhlawumbe bese sintwini endaweni yabo bulawa emakhaya bekhala la betha amanzi ayekho kwenzela ukuthi kungene mhlawumbe abantu basempumalanga. Mina ngicabanga ukuthi lento le ihlelwe yiZANU-PF kanye le CCC ngoba kuyibo abantu abaphethele la idolobho. So abantu bakithi kumane siqaphele lento le yilento yinto yangabomo ngoba amanzi anele ukuhlupha ngokuqala ukufika kwe-MTC kobulawayo kodwa angezwa ukuthiwa amanzi ahlupha kwamanye amadolobho aseZimbabwe. So lento lani ngamanga leyana into yenziwe ngamabomo nje ukuthi abantu bakithi baziwa ngabantu abakhalalayo ukuthi abakhalala bemakhaya besogcwala bona laphana endaweni ngoba vese begcwele. So abantu bakithi besibukela izibuko leyo ekhethweni leyo esiyakilo sakhe ezizameni sifake i-MRP mhlawumbe izozama ukuthi idile lento le ngoba laba abantu bakithi yabukeka kungabantu bakithi lapha. I-CCC izofaka okambarami asibazi ukuthi abakuphi. I-ZANU-PF izosifakela abangani babo asebetshontshe imali esebenemali eningi abanandaba. So ngicabanga ukuthi mina kufuneka abantu abafuna ukusebenza lapha. So abantu bakithi indaba igama linye nje kuphela asiyeni MRP.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Kwezemelika umphathi ntambo wezobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ufike kwele Ethiopia izolo njalo ukhangelelwe ukuvakatshela laseNiger phansi kohlelo lukamongameli Joe Biden olokuqinisa ubudlelwano lamazwe akuzwekazi le-Afrika. Kolunye njalo udaba ukufuthelana kwelemelika lele-Russia kufike kuzinga laphezulu izolo ngemva kokuba indizamchina zakwele-Russia zibambe ngamandla indizamchina yelemelika ephapha ngelamtshayeli i-drone ukuthi iwele emanzini olwandle lwe-Black Sea. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mkhululi Ndabambi.
Impi yesithathu yomhlaba jikelele ingabe isiseduze kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba yisizathu kodwa lakho singakwazi okungakhlepha izinto njengobana izikhali nje ziduma kangaka kodwa lapha akula sosha elilimeleyo amaRussia lawo athe ekhangela abona ukuthi kulo mtshina nje abangawudlalisa lokhu okunye singathi ngama-mind games ngama-psych games amaChina lawo ayesekwenza lokhu kodwa lapha amaRussia abone nje i-toy izihambela athi mana sizithathele kodwa khona ama-America ayebalekisile bayehlisa loba beyitsho ukuthi limele khonapha bafundiseni i-America la ifundile ukuthi how we can avoid lazy and also zibuya and how we can deal with the situation. In the Amarashin level, clearly they didn't shut it down, but it was over international waters. Angazi ukuthi ungabe kukhona ongabe complaina kakhulu ngakho ukuthi kungaqalisa impi athi angakuboni lokho.
Wona amabutho akwele Russia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na kumbe njengokutsho kwezinye ingcwethi zelemelika bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili abayenze lesi sehluku.
Lapha khanya abachayeli bendizamchina lezi ezamabutho aweRussia khanya sebelingiselela okwenziwa ngamaChina njengoba iRussia leChina bekhanya ingani kade beloku ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi. Akumangalisi ukuba abeRussia sebesebenzisa izindlela ama-tactic amaChina ngoba ungazukhumbule amaChina yiyo ebekade senza njalo indizamchina zaseMelika. Ikhona indizamchina yeMelika eyake yaforswa ukuthi ilende ukuthi yehle yehle eChina kanye abachayeli bendizamchina beChina befike bayigudla eMelika okwagcina indizamchina abeChina besithi hayi i-crew yendizamchina ingahamba kodwa indizamchina ingasala basala nethemba beyikopha la kanye lapha khanya ukuthi beyigudla i-drone le khanya balingiselela kubona lawa ama-tactic kodwa umahluko lapha yikuthi i-drone le is unmanned akula pilot obakade ezabadubula back ngabe bekulo pilot phakathi bemgudla njalo ngabudubulile kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilot lokho yikuphomba ukudle phana nje ukugudlana njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku international waters akula ofike kwenzakala phezuke kwe territory yomunye kubisiyo influence iRussia iyo nje phongukuthi kuseduze kodwa is clear uba into eyenzakale ku international waters.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi holandela izombusazo welemelika obesixoxa laye khona pha kwelemelika. Hayi bathi isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Igama nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo 7:30.